Hayi, amalungiselelo omthandazo kaphethe sekwathi bazisethi ngoba into zonke labantu bonke abanxisiweyo nje sebekhanya ngani, bonke abantu sebekwazi sebelungiselele ukubuya njengoba ilanga lakhona seliphedele eduzane.
Ngobani abanxisiwe?
Kunxiswe bonke abazemphatho wembusazwe kanye nabazamasonto kanye nabakwi-civil society bonke nje jikelele lapha eZimbabwe kanye nabantu nje ama-individuals ama-citizens.
Siyabona ukubana kuqala kumaviki ambalwa adlulweyo umthandazo wawusenziwanga. Ungasitshela ukuthi kathesi kuyini elikwenzileyo ukuthi kungafani la kuqala?
Ye, kuqala kwakhanya amapholisa esivikeleya ukuthi sihambelele phambili ngawo lowo mthandazo. Kodwa okwakathesi nje sababhalela amapholisa sibatshela ngalo lo mthandazo kanye lephepha esaliphiwayo ekhothi, ikhothi sipha imvumo yokuthi sihambelele phambili ngokuyena. So ngalesi sikhathi mbonakale akula into nje engavuka ezasiyisa nje ukuthi sihambelele phambili lokwenza umthandazo lo kaJamani.
Ubona abo libanxusileyo abafana labezombusazwe lizabapha na ithuba lokuthi bakhulume emthandazweni lo?
Ye, njengoba u-Ikhaya wayebambekile kulezinto ezihambelana nezombusazwe, sizabapha nje okuyimzuzwana okumlutshwane ukuthi njengoba labo bake basebenza laye bake bakhulume izimpisane kokuthi bazesebenza laye kangakanani njengoba sonke siphakathi kokumkhumbula nje lokumthandazela.
Njengoba usithi wona umthethwandaba wavuma, amapholisa wona-ke athini ngomthandazo lo?
Okwakathesi nje amapholisa asipha i-clearance yokuthi sihambelele phambili siwuyenze nje. Basebekhuluma ukuthi bazanceda ngokusipha amapholisa azagcina ukuthula nje phakathi kokuthi siye senze umthandazo lo.